So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elake le-South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, British man, I'm finally treating Zanu PF. Then Zanu PF, yeah, Zanu PF, Bugela, my citizen. Zanu PF, Chonjama, but that's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo baba khona e-parliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba mine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamajumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eliBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lo mnumzana Difa waJabi Bhangodube, siqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland behanjiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantambama lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Ingakho ke okwakathesi ke isimo akungakabile lokunengi okusetshengisela ngaphandle nje khona ukuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubeka njalo. Le mlayezo akakabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafanele ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la emasinyane sibili kakhulu ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgilandi kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu ezadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodwe njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe, noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza, bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso, kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo, bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela inglozi, unqabe ukubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abamnyama, ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo nguSatane, kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana inglozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona, indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa, bebulawa ngendlela ezifananayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pangodube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Africa ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede weStudio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga eseZimbabwe. Inxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa, and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba eseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiye South Africa is not a foreign policy issue eSouth Africa, but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana, and thina njengohulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress, local men of South Africa, who are sponsoring, how do we get a soft landing? Tina Slumisin, that was domestically, and if South Africa must help us, who could push an envelope of reforms, Nenagubana, Avantuba Suga South and Zimbabwe, we say South Africa is political and economic refugees. So, finally, Ubana, Sinetis, Arubana Slumis, in King, South Africa, how do we help ourselves as Neta, Nagula reforms against the two? Ketho lube luketho olusemthethweni njabe kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarekomenda eSouth and African Union. So iSouth Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF yakudala. Le iZANU-PF evukela ama-citizen ab iZANU-PF etshontsha ama-vote, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political disputes eselizweni, ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe, ukubana siyakhile izwe lethu labo they will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration a year or two between the two countries.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaina Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le Central Committee yebandla le ZANU-PF. Uchuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le CCC.
Kwesinye isikhathi yiko lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento eyenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe, yinto emangalisayo ukakhulukazi umsebenzi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into emqoka yithi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe sikuthi iconstitution bekhona labo baba khona eParliament usukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Besileka ukwenza ngesiphitiphiti ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala la kathesi. Siyabona imithetho iloku ilungiswa ialignwa lezinto ezivuze zibe khona kwenzakala nsuku zonke edale leparlamente lapho abalama meli khona ngale labo njengebandla le-TPC yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe, hashi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesingesi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khona kwana, abasebenzise amalunga abo asepharlamente ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khona kwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into ethiwa yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona phana kufakwa imibono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawoni.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee yebandla lezano PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalokhu ma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla ebulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdlandla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla esiwafakileyo sisebenza singena ebantwini basebulilima. Sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lowebandla le-TPC, abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo njalo abantu bayasizwisisa njalo bafisa ukuthi ibandla le-TPC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo ebulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungakusebenza ebulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CPC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZANU PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama weaknesses amaningi, sasesithanda ukuthi sigxile kakhulu lapho abalama weakness khona. Yikho kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angaze ngibone iziphofu ezingu-31 kumbe ezingu-34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu-34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatsha u-12. Uqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu bethu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo lasenswazi babenza futhi i command voting nale ukuthi abantu befike bethi bona ababoni kumbe abakwanisa ukubhala indlela iZANU PF esiyenza khona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebavotele.
Alo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma isiphatha amandla sebandla lesicc ebulilima okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center lapho okukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla leCCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lePhalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba lamhlanje lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke labalaleli ngithi ngilombuzo lapha enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu beqoshana leZANU iZANU PF leyi abakhokheli bayo bonke inkani zabazifundi eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya inkani zenu zifunda kanjani kusasa lazo limi njani landi nabazali lilandelayo ifuture abantu benu ikuphi mali landelana lesizwe esivulala ikusasa yalo abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo abafundi kulelo lizwe elingasela mfundo kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangabo yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe asike sizinukela amagwapha mpela zinuka amakhwapho ukuthi athi silandelani uyakhokhelwa isiphofu ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kunokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga lapho kulamatshe lapho kulani kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli yonke into inuke kuze kunukele ibhola ibhola elikhahlelwayo imidlalo ivalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli bona abantwana bayadle ezweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balale be-Studio 7 ngu-Philip Qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekana ejabhiwa elibhandi. Ngithi balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7 lokhu okwezana ukuthi iZANU ma seyiya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale ithi yona into ayiyenzanga kuyiyo iyenzile iZANU kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi ushaye abantu phela iZANU akusikhuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje even ibulele abantu nge-ground yama ngozwano iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu bebebulawa ngama-distance kuyiyo iZANU eyayibulele abantu akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-PPC badlulazisengwa bona bafuna ukuphuma yeZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipi, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobuloko ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti lana kumele ngiyeze kanje orula kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngikhume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi ithi yile enenkomo eyinsikazi phakathi esibayeni le mile ekhonya esisigangeni esehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi izozikhunyela nje izihambelene ezinkabi lezi eziphandle le esigangeni.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sisiloke senda ama message ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lati imbono yethu ikibalwe ifundwe emoyeni. Yeyo khuluma yonkomo ngibuya eLupane esigabeni saseGana loba eJabiwa. Umbono wami uthi wona aluba kuyenzeka abantu bavotele iTCCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa sivotele iTCCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU PF embusweni sesidubekile ngeZANU PF embusweni kuchaywa abantu kubulawa abantu kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalani abantu bayadubeka elizweni ngenxa yeZANU PF. So siyacela hloko zami ukuthi ngabe abantu siyezwana sibambaneni ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina sengabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota sivotele iTCCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU PF. Nxa abantu beMRP bethi bona ilokhu zini iTCCC ngeke ivuse lobe ngaziwine ngeke ivuse bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyikuthi iTCCC ingehluleka ukubusa bona iba bangakwanisi ukuquma ilizwe yini bangadohisi abantu beTCCC badohisa nje abantu bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini nxa kuyikuthi uChamisa engawina engeke avuse ewinile njalo bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini badohisa nje abantu kuphela ukudohisa abantu bona baride pressure group banika nje pressure kuphela kulantu abazoyenza libandlela kithi impela emathebuleleni but nge-strategy sabo siphansi kakhulu akulantu abangayenza akulantu abazoyenza nanku ama-by-elections ayenziwa abakhona waye bengangenela ama-by-elections singaze sizothiwa labo bangenela ama-by-election kabangeneli ma-by-elections kabayenzini akulantu abayenzayo abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotiwe beba ngama-president bafuna ukuquma ilizwe bengaliquma yini bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu uChamisa engazawini engekabuse bona bangaliquma yini ilizwe. So umbono wami ngilawo nje kuphela ukuthi bangadohisi abantu nje kuphela bahambe sihambeni ngobuningi bethu siyobhalisa sivoteleni iTCCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu kuthona sibumba amabandla amaningi ningi lokhu akusisizi ngalutho lokhu abantu sebedubeka into engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa belokhu esithi ye lapha lalapha sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla silibona ukuthi leli bandla lile power sisekele lona kuphela sizama ukuthi sikhuphe iZANU. Yombono wami engilawo ngiyabonga. Sasibonani kuStudio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwanise ukufaka imbono lapha selilingelela siyabonga njalo esithethele indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isifoni siyazi ukuthi into engekhoyo vele le into yokukhulunywa kuphela kuphelele emoyena. Into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo. Umbuso weZANU PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU PF wathiwa turayithi usiba rayitinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga loku ungavoti nje khona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ungazi idliwe iZANU PF ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembuso wethu. So hhayi sikwanisa sivoteleni umqondisi moyo emr
kapi mtuwa kapi upati ngeni upati mwazi nga pila ngono la telokuzeni nanti
yeah, Studio 7 linjani linjani basakazi betu aisi azizu zinda kuluwa walo kulme nge Friday mbongo Thursday asa wazi wate Studio 7 ye ibala ibale ze zani ibale ze trip to see aisi Studio 7 silo kwa ina jila kwa isegi lichangoti Studio 7 ekipa njoba zinjalo itriplu siizani MRP wonke nje amabandla ezombuswazi ku Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa ikhuluma nje ngoku okufisayo uhlelo silazilusekela ihlangothi lwelano lezimba kuthiwa i-ZDC luhlelo lwezanupf ngelika awusoze MRP ikhuluma ku-ZBC awusoze uzizabe ikhuluma ku-ZBC ukhuluma yona i-ZANUPF awusoze uze kukhuluma odawule egugurawundi ku-ZBC ngoba ngolwezanupf iluhlelo silwazi ukuthi lusekela uhlangothi lwela u-Studio 7 silibambe njalo basakazi bethu alisekela ihlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zezimbabwe labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela iy'ndaba ze-Studio 7 siyabonga
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi upilot mbofu ngembuzi yokuthi yindaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyozukuthi lezi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezilomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na mimfuna ukubuza kona lokho
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika umongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi u-Elizabeth wesibili ubhubhe izolo uBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBritane leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane.
Inonke umuntu bemthanda bonke abantu balusizi siyakhala ube ngumama ohloniphekayo othanda umuntu. Lamhlanje isizwe seBritane silahlekele lathi silahlekele abe simthandi ukwini wonke umuntu uyamthanda sibili
kahle kahle kuyini abantu abakade bekukhabitha ngaye uQueen Elizabeth
uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke obehlonipha abantu athanda abantu athandele uNkulunkulu yikho abantu kade bemthanda uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo
abezimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi
yebo abezimbabwe siyawulandela umndeni mina njenjena ngaze ngahamba ngaye esikoleni ngafika silisizi silahlekele kunjena ukuthi abantu bathini osoza thathi isikhuni uCharles nguyese osechonile so sekwa uCharles ngegosi wodwa kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles news okathe oseyinkosi osethente isikhundla sikanini
lo ke ngunkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC yabo
Hayi siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kubhay elections ebulilima sokuliphe umdlala wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi laphakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.